Abantu abaningi bajabule kakhulu ubona iqembu lenguqu elikhulu eZimbabwe eleDynamos lidlalela ebhuqwini lomaboleni leqembu leTel 1, okuyinto ebamangalise kakhulu. Umnumzana Omega Sibanda, umeli wevungu wephalamende, uchaza ngomcimbi lo oqakathekisa ukubambana nokusebenzelana ndawonye kwabantu.
Kithi lapho engikhona ngakuthatha njengo-MP, ngathi mina ngu-MP womuntu wonke. Asibamba nenini Dynamos ngiyabonga kakhulu ibuye all the way from Harare ngibonga ubaba Marriott babuye bonke ibhodi ye Dynamos ngibonga abantu bangapha osabhuku bonke basebenzi iziduna zonke zikhokhelwe ngusogwala nke zonke inhlangothi bonke wonke amaphathi abelapha ngibonge kakhulu
Umnumzana Benjamin Mpalawe World 7 ungukhansila webandla eliphikisayo le-MDC. La ebesemcimbini lo njalo uthi usebenza kahle lo MP wakhe kuloba nje MP wakhe engweZANU PF.
Ubizile abantu bonke wathi bangakhetha umhlobo njalo wakhuluma ukuthi ngizazama ukuthi ngibise le-Highlanders le-Dynamos ukuthi izozama ukubambanisa abantu ukuthi abantu babe into yini. Bona labo bantu ababili abayibo bezinye izidingo khona inkomo nomgaba abasebe. So bachiya bathi la ngaleli hlalele kwelikhona so yikubona silapha size kuyimide
Unkosazana Shilamu Derere lilunga lebandla leZANU PF yena ke ujabule wamagama ngosuku lolo
isuke esigabeni sakosuku Nang Village ilanda ilanga le unity day kubambana kwabantu bonke eZimbabwe so lapha ngifunde into eziningi akukhethi party kufuneka wonke umuntu uthi abe la ngiyathaba ngoba sibe sibaningi hlangane labo babompala ithabe lokubona oPhilip Chiyangwa engangibazitshela emaredweni nokuma-TV namhlanje babone live
labe bandla le-MDC bebekhona bethakazelela usuku lwe-Unity Day unkosazana Fortune Mbiba ngomunye wabo
sikholise kakhulu nge-unity lekade khona mina kodwa ngingowebandla le-MDC kodwa zange sike sikubale konke lokhu futhi thina singabaliphi bandla sizama ukuthi sithuthukise ilizwe ukuthi sibambane ukubambana kuqakathekile njalo i-development yeqakathekile okudlula konke
unkosazana Tendai Mhlanga uthi ukubambana kuyinto eqakathekileyo
uTendai Mhlanga oweZANU PF Ward 7 esigabeni sakophihli esentleni ngilapha emaboleni size ngelanga le-unity day nokujabula kakhulu ukubana sihlangene hayi kutshengisa ukuthi abantu balokubambana ngoba kulokuthula kula kuqokozela okukhona abantu balalela okukhona silabantu abaningi abakhona abasivakashele abavela endaweni ezehlukeneyo sibambene hayi kuhle sibili nokujabula okukhulu
ngemva kokudla kuthe selimathunzi kwaba lo mdlalo we-Dynamos le-Tel 1 umnumzana Raman Kumbo ngumqeqeshi weqembu le-Tel 1
so nge-Tel 1 that is udlala iphathi yethu because igwero anto abona ngeyethu la and sifuna ukugenerate i-support yethu nathi ngapha egwero so kuyasincedisa lathi khona ngezi-Tel 1 abantu abona lapha phela i-Tel 1 ngegwero so lapho ukuthi labo bebele bhora ku-Premier League ukuthi belungenanje kumele besupport i-team yabo phela so ababuye bezosupport i-Tel 1 uzabona ukuthi nathi bathela bebuyela amathimu amakhulu bonke wayelendazo Dynamos oCapes babebuya lapha babalele i-privilege yokubuyela ama-big games ngenxa yethimu yabeyalapha egwela
umdlalo wenguqu odumileyo owakwadlalela i-Highlanders uJoel Uphahla uthi ukubisa amaqembu enguqu amakhulu emakhaya kuyanceda uthuthukisa umdlalo kwabasakhulayo abahlala khona
ama-games la aqakathekile kakhulu umsakazi wami because you never know who you're going to earn it because I think kula marafta amonze makhaya uyabona ukuthi i talent is there nami ninje ngatholakala echolojo ngathi i Highlanders bezihambela futhi besiyathengisa izinto zabo babezithengisa baze bethole ichance ukuthi babukele ibhola basebembona so these are the kind of games that we want to give to the people kuma-rural areas
iningi labantu kulesi sigaba bathi abakwenzelwe ngu-MP wabo abasoze bafa bakukhohlwa bathi badle basutha bagida babukela umdlalo wenguqu lapho iqembu le-Tel 1 the Wafa Boys linqobele Dynamos Dimbare 4-3 kuma-penalty shootouts lathatha inkezo ye-Unity Cup ngimele i-Studio 7 emaboleni elowakweru igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.